Dokotela bahle balobela uhulumende incwadi yokumazisa ngokuphuma kwabo enhlanganisweni yezisebenzi zikahulumende e-Health Apex Council esithi abasela themba lokuthi imele izikhalazo zabo. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela e-Zimbabwe Hospital Doctors Association uDr Tawanda Zwakada uchasise ngokubafuqe ukuthi baphume kwi-Health Apex Council.
The Zimbabwe Hospital Doctors Association representing all junior and middle level doctors.
Inkokheli yeZimbabwe Hospital Doctors Association ilazisa ngokusuka kwethu kunhlanganiso yeHealth Apex Council. Sekusegcini ukuthi inkundla le yokukhulumisana ayimelanga izifiso zabodokotela.
Umphathisikhwama wezathi uDr Prince Batau uthe bafuna ukufikisa insuku ezilikhulu bengekho emsebenzini nxa uhulumente engalungisanga inhlupho zabo.
Zana tiri pano tisiya kwatiri kuenda tiri mudzimba dzedu takarara kuti zvete
sifuna ukufika insuku ezilikhulu silapha sitshengisela singayindawo kulabo akade becabanga ukuthi kumbe sizagcina kuviki eyodwa kumbe kunyanga eyodwa sithi hachi
zana tichisika zana tombonzwa kuti zvakamira sei
ukukhala umsebenzi kwabodokotela sokuthiye izigulane zezibhedlela zeParinyatwa leHarare Hospital zingela ozelaphayo. Iningi labo selizama ukuthola usizo kubodokotela abazimele bodwa, kodwa bathi kudingakala inhlawulo yedola leMelika lona elingasatholakali lula elizweni. Omunye wabo ngugogo uJane Kala okhala ngale nhlawulo yedola leMelika.
Siyabona ngizodlula siyamelela bona abeze beqalise mntana mntana mlaba kungaba nzima kakhulu. Kathe sikunjima zenzo zokuyabhadala azikwananga. Mpinde siyethatha inkata zemali zihambisele into engazozikhanya uthi khona uyabhadalisa amaphilizi nale imali amayusa inini.
Unkosikazi Dorcas Hondo isakhamuzi seHarare ukhalaza kumphatha intambo ezempilakahle ukuthi azame icebo.
Vanomiririra veyoti vawabhadhiya moyo
okhokhela ugatsha lwezempilakahle ubaba uobhedayamoyo, siyakucela sibili zizigulane silapha eParinyatwa asilamuntu oselaphayo. Uma wazi abantu bayafa cela ukuthi yamukele izikhalazo zabo dokotela kanye leholo labo beleni suthi labo baphile lezimuli zabo. Sikhangele isimo esiselizweni
lethu.
Namhlanje kufike amalanga angamashumi amathathu lanhlanu odokotela bekhalele umsebenzi, kodwa bathi bafuna ukufika insuku ezilikhulu bengabuya emsebenzini nxa uhulumende engagcwalisanga izisizo zabo. Okwakhathi esodokotela bahola amadola eZimbabwe edlula kancane inkulungwane 1200 okuyimali abathi kayeneli indleko yokubasa emsebenzini. Umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana uBhataya Moyo uthembise ukubengezela iholo ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa ngeviki edluleyo. Waxwayisa ukuba babuyele emsebenzini ngomvulo nxa bengabuyanga uhulumende uzabathathela amanyathelo. Kodwa odokotela bale ukwamukela lesi silinganiso besithi kasihambelani lesilinganiso sokugqonga kwentengo yempahla ezitolo. Loba ilizwe lingasebenzisi imali yaphandle, odokotela bathi bafuna imali yabo i-RTGS kodwa iqhathaniswa ledola leMelika. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Pepe.